Into eyenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi endabeni le yama-elections, yama-by-elections yokhetho, yingxabangxoza. Ungayibiza ngesiNdebele ukuthi yingxabangxoza. Wonke umuntu ophakathi kwayo ulalokho akufakileyo ongathi ngesilungu yi-contribution. IZANU PF kuyazakala ukuthi iyazama ngazo zonke indlela ukuthi ithole unqoba noma kunganqobeki. Into eyazakalayo yimbali yayo vele leyo, sesingathi ngezinye indlela yikho abakufakileyo i-contribution yabo kule ingxabangxoza esiyibonayo. Ukuthi bethi bebona ibandla eliphikisayo lile ngxabano phakathi kwalo, bese bengena ngokuphangisa kakhulu, bahle bahlala njeokuhlanganisekayo banqobe, baphume sebenqobile. Bese kusithi-ke ibandla layo yona i-CCC yilo elifake okukhulu, ngezinye indlela elicontribute okukhulu kuleyo ngxabangxoza eyenzakale elizweni laseZimbabwe, ngokuthi lehluleke ukuthi livumele uzibuse ukubusa kwabantu i-democracy, ukuthi yenzakale phakathi kwebandla layo. Yona idinga ukuthi ibe yiyo engena endaweni yeZANU kusasa, abantu babusakale ngokukhululeka. So iseyaveza yona iseseyiphathi ingakabi i-government ukuthi ayikukhoni lokhu, ngokuthi kube lokukhalaza kwabantu phakathi ukuthi kulokufosezelwa ukungeniswa ngenkani langamandla kwalabo abafakiweyo baba yibo ababemele izindawo ezithize. Kwase kwavusa umsindo phakathi, ukhophelo loluvuke phakathi lugcineke solusenza ukuthi abantu abanjengabothabango baphakame bayenze konke abakwenzayo. So kungaba-ke okuzwisa ubuhlungu ukuthi into eyenziwa ngothabango isiqhubekisela phambili ukubusa kweZANU, yikho kungabe kuzwisa abantu abaningi ubuhlungu. Kodwa-ke ma uzama ukuthi bazwise labo, uzazibuza ukuthi okungayisikufake kuphi kubo bona othabango. Okuyinto okumele ukuthi i-CCC ma ifuna ukuthi ibe lekusasa izibuze khona ukuthi kambe ukuthi uzofikisa abantu ebangeni lokuthi babone okungayisikufa yikuphi. Bathina bethu lokubuswa iZANU ikufa, ukubuswa i-CCC ikufa. Bathi ngcono nje vele kwenzakale khona okwenzakalayo lathi singene sidilizwe. Yabona ma besisakhula abanye ababengafuni ukudlala laba bekuvayela phandle, bese besakha izindlu zabakhe, babumba inkomo zabo lezindlu lani lani le moda. Wena ubuse ubuya ngenxa yokuthi ulethwa lakhona usuke udilizwe nje lezi zinto, ukuthi ngcono singadlali sonke. Yikho kokwenzakala eZimbabwe engikubiza ngithi yingxabangxoza.